kwezinja misa oyevangelisi kusi ngayithola leyo ndlela ngibona singamazwa ahlakaniphileyo njalo ngikhokhele ngoba ahlakaniphile ngiyanika ungani sitsho njalo siyanake into ezimbabwe lapha kunabantu abaningi ababethika babona beyi-potential yokuthi bazame ukuchopha uhulumente ikangene endleleni sibona abantu abaningi kasi bathembile begcina benqanza nemali benika izimota benika amapulazi beniwante bethula sibona nabafundi bamachechi banikwaaiye amapulazi befune bekhokhe ukuthi babafundise so-ke nje ukuthi amnazelwe umuntu okhangele ukuthihamele i-opposition man opposition yezimbabwe ngibona ngathi wathatha isikhathi esihle ngoba wayengayicine engxenye layisecompromise ecine sethengisa abalandeli bakhe ungangcono ase ngomnyama kodwa ithungamela abantu ukuthi bayethola i-freedom ezanetithize so kulokuthi yena agcine esitiyeni ezinkhesene ngibona ngathi mina i-position ayithathayo ngiyimela layo 100% yiko ukuba ngumthungameli lokho
umnumzana George Jalamba uthi khonokho ukwala kwakhe yikho kwenza ukuthi ilizwe lime mazonzo njengakhonokho eliyikho khona ungathini ngakhonokho
akusimangalisa ukuthi abantu esithiwe njalo vele iyilanguage yabo sebejwayele abantu abantu abathiliswa ngezibiti bathiliswa ngezimoto abathiliswa ngamapulani so loku ilizwe lingafeke kulimete ndawo kangeqale lizathatha abantu elimoto ithamisa yedwa ilizwe libenefitanga abantu bezibayo babenefitanga ngoba abantu bayathubeka bayadubeka so kube kuhle ukuthi uthaknanqayele okungethaa ukuthi esithi athubeke ezame ukuthi afuca abantu ukuthi uthinta umbuso wezimbabwe ungene omunye uhulumende uloezantuye ngaphuma usehleni for the past 40 years asibona sekuyenzakala kulandisa abantu bayadubeka abantu bayalamba ezibhedlela kulalutho ezikoli i-education iphansi ama-examination papers ayakika akulanto ehambayo so-ke i-education amatitha bayalamba abafundisi ilizwe zikachaotic so ngibona ngathi mina mhlawumbe awenze kuhle lokhu kuya ngutaramba lokho ngobulwane umkodesibane ngesiwayesefundayo simbambe ngamakhala simenge ngemali besimenge ngemota isikhathi sabo seshula ngikutaramba esekhaya.